sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni o Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, kambe kuyini iningi elingakukhangelela emhlabeni jikelele kumbuso kamongameli Donald Trump weMelika osanda ukugcotshwa?
I-America imali esichithile ezimpini leIsrael neHamas, Ukraine neRussia inengakhulu. Uyabona ungathi kudlaliswe imali.
Sile ngxoxo lomculi weHouse uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi Ziyabuya eGoli. Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko, ezokholo ziyalandela. Ngolandela ukugcotshwa kukaMnumzana Donald Trump ngomvulo odluleyo ukuthi abe ngumongameli, sicubungula ukuthi engaphatha njani udaba lwezimpi emhlabeni jikelele. Silengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Nkomo okhuluma ezimele.
Nakhona ke futhi lokhu okwase Syria njengombani umbuso kaSadadu uwile nje wathathwa ngamavukela mbuso, akusoze kube lula ukuthi athi akasoza ngenele, ngoba okukhona ngeSyria ukuthi akukacaci ukuthi laba abathetheyo bazoliphatha kanjani ilizwe, ubudlelwano babo neIsrayeli buzoba njani. Njengobani sibona iIsrayeli lokhu iqhubeke njalo inqonqutha amaPalestine laphana, nanokuthi manje siyayibona iIsrayeli ingenile lapha eSyria bidliza kwasani. Angikholwa ukuthi ababusi abangenayo bazothula nje bakubukele lokho. Uma ke bengakubukelanga sibe sisithi thina bazokwenzani. Abangakwenza ke mhlawumbe ukuthi bakhulumisane na Israyeli. Abangakwenza ukuthi mhlawumbe nabo bathathe induku babhekane nayo ngqo uIsrayeli mayizobe lokho iqhubekile ibahlukumeza. Kusenzima ke ukusho ukuthi kahle kahle yini uDonald Trump azayenza, ngoba akusinto nje yeSyria nje kuphela, iziningi izimpi ezikhona kuleyana ingxenye yomhlaba ezithinta kakhulu iAmerica. Esizafuna ukuthi sibone ukuthi uDonald Trump uma esebusa yena uzokwenza njani ngazo lezi zinto, ngoba ezinye zakhona umgqugquzeli wazo ukuthi sizibone zilokhu ziqhubeka siyaphambili ugqugquzelwa yiAmerica. Okufanele ukuthi ke sithi thina kuDonald Trump uma esebusa kacace engafihli induku emqubeni, aphumele echathalazini akuveze ukuthi yena konke lokho oqhubekayo uza kuqeda ngayiphi indlela na.
Sesikhangela ezinye izimpi emhlabeni jikelele, ubona ingani uMnumzana Trump uzaziphatha njani?
Simcubungula simbuyisele emuva. Azange asibonise yena ukuba yindoda ethanda izimpi. Into abonisa yona ngumuntu kakhulukazi eyothanda ezomnotho ukusimamisa izwe lakhe laseAmerica. Yikho nje futhi sibona laphana esiba ethi yena ama-BRICS countries uzowaphanisha kakhulu nxa engekela ukusebenzisa idola lakhe besebenzise imali zabo. Uzobaphanisha kakhulu kwezomnotho. Simbona ke eyiloyo muntu ogxile kakhulu ekwenzeni ngcono isimo sezwe lakhe iAmerica kakhulukazi kwezomnotho. Asimbonike engumuntu othanda kakhulu noma ele record elihle ekusebenzeni namanye amazwe, akanalo lelo record. Uma ubuka iAmerica imali esichithile ezimpini lezi eziqhubekayo eUkraine, eIsrayeli neHamas, Ukraine neRussia inengakhulu, okuyukuthi emntwini onjengoDonald Trump uyabona ungathi kudlaliswe imali esikhundleni sokuthi ngabe kuphuculwe umnotho weAmerica. Uthembisile yena ngesikhathi sakhankasa ukuthi impi yaseUkraine uzoyiqeda nje ngosuku lode ngene embusweni. Kodwa asika akubone konke lokho akade khuluma ngakho ebonisa ukuthi lokho uza kwenza kanjani yileso sizathu esenza ukuthi sithi thina akacaci uma simthathele emuva ukuthi eqinisweni zonke lezi zinto eziqhubekayo emhlabeni uzozingenela kanjani aziqede kanjani.
Lowo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe okhuluma ezimele obexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe be Artificial Intelligence njalo esebenza le Great Zimbabwe University Innovation Hub. Wage waba isifundi se Mandela Washington Fellowship.
Nxa sikhuluma ngeartificial intelligence sikhuluma ngokuthi imshina loba ama computer ngisho njalo ayalungiswa enziwe ukuba acabangi enze njengabantu ayaba lenhlakanipho enjengomuntu ayalungisa ukuthi abe lenhlakanipho enjengomuntu imtshina le iyenelisa ukufunda iyenelisa ukuxazulula inkinga zabe zikhona iyenelisa futhi ukuzwisisa nxa abantu bekhuluma iyenelisa futhi lokwenza izinqumo so imtshina le ingayifananisa njengokuthi izimota lezana ezizitshayela zodwa zingela batshayeli isebenzisa i-artificial intelligence inhlakanipho leyo yikhole besiyibona khona isebenza kakhulu le manye nje eminye imizekeliso lapho esiyibona khona isebenza njengama-chatbot okokuthi nxa ungathi WhatsApp nxa ulenkinga usebenzise WhatsApp uthi uyangena online nxa uthi uyakhuluma le-bank behle bekuphendule automatically kungazange waphendula umuntu konke lokhu kana kusebenzisa inhlakanipho ethiwa artificial intelligence. So ngathi nje ngamafitshane xa sikhuluma artificial intelligence ifundisa imtshina ukuthi ihlakaniphe yenze izinto ezandise ukwenziwa ngabantu izikhathi zonke.
I-artificial intelligence eZimbabwe singathi isiqalile na ukusebenza njalo nxa inisisebenza ngokugcweleyo ingaphathisa kangakanani ukwenza ukuthi umsebenzi ube lula kunhlangothi ezijiyeneyo eZimbabwe?
I-AI isikhona eZimbabwe, i-artificial intelligence sibili iyasebenza lapha eZimbabwe. Lanxa isakhula ngoba abanye abantu basafunda ngayo, abanye abakabi lolwazi nge-artificial intelligence. So amakampani ajiyeneyo labantu abehlukeneyo lokhu besazama ukuyamukela, abanye abayikemukeli i-artificial intelligence, but isikhona iyasebenza. Ngingathi eminye imizelekeliso ekhona yabantu abayisebenzisayo lapho abasebenzisa khona ngithi ngama-tools e-artificial intelligence okunjenganxa besebenzisa into ezinjengabo-ChatGPT ukuthi umuntu uyabuza umtshini umbuzo ukuthi umbhalele loba i-homework loba yikuyini uhle umbhalele umenzele konke lana ngenye ithuli ngesetshenziswayo ku-artificial intelligence. Lalaba abenza ngokokulima abalimi ikhona futhi artificial intelligence khonapha ngoba uzananzelela ukuthi akhona ngathi amanye ama-programs ngithi ama-applications ayebelungisiwe ukuthi ayasebenzisa i-artificial intelligence ukuthi enelise ukubona kumbe ukubona nxa ukuthi izilimo sezile mkhuhlane iyakwanisa futhi ukuthi inanzelele kumbe ukuthi ibone ukuthi hhayi lesisekuyisikhathi sokulima lesisekuyisikhathi sokuvuna iyayinelisa futhi njalo lokuthi maybe ihlanganise izinto ezinjengabo isimo semkhathi konke lokhu kuyancedisa kuhlangothi lokulima ukuthi abantu bebone ukuthi izinto zihamba njani emasimini abo. Njalo futhi kukhona lokho ababizwa ngokuthi ngama-drones, amanye ama-drone lokho kuphaphayo lokhu abanye basebenzisa abe le-AI ukuthi sebenzise ukulonda nje ukuthi bebone nje ukuthi izilimo zabo lamasimu abo konke kuhamba kuhle kakula zibungwana ezingabe zikhathaza ama-crops abo. Ngiza kupha i-example yomzekeliso weyinye i-application ethiwa i-Router AI. I-Router AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ethiwa yiRuza AI layo isebenzisa iartificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi.
Ngusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda oyingcwethi yezobuchwepheshe beartificial intelligence njalo esebenza leGreat Zimbabwe University Innovation Hub njalo wake waba yisifundi seMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDaba Kancube.
Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko.
Kuzo amasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lami uMthembu Sithembayo uKips Dube. Lamhla silenhlahla ngoba sikhona ngale ke insiza esabelweni seMatholeni South. Lo mama ongukansela umama uMathilda Dube. Inkosikazi Dube siyawamukela kuhlelo ma.
Hayi ngiyabonga baba Dube.
Yes, ngiyabonga kakhulu. Namhla mfisa ukuthi sike sikhulume ke ngamasiko. Siyawazi ukuthi kudala kumbe lokho kuvamile singaze emakhaya khona ngapho. Ukuthi umama uyaguqela ubaba khonokho ke isiko lethu lisilaziyo lesintwini. Kambe kusakhona yini inkosikazi Dube khonokho?
Ngiyenzela ukuthi ngathi umama wayezele kuthuli baba. Kesi amasiko lokhu sihlala kancane kancane. Sokuzamatafula la kudlula. Uyafaka itafuleni ebhesi kenjalo. Ubaba phezulu. Kala wakutshaya idele sibili phansi. Idele litshaye phansi umama ngibhukela ubaba kuvele kuyimthetho wesintwini.
Ye, khathesi kwehlulani. Abasakho uyenelisa ukugoqa yini?
Ye, abanye bangaguqa befaka khona ematafuleni lawo. Kodwa omunye efike uyayevalani kanje. I want to see the people who are living in the world. Lobabazana uvele ayisenzile into nancane umuntu engiyibonayo babadibe sesihlanganiswa amasiko ethu nabantu abangayisiko balapha esindebeleni kanti abantu abaempumalanga vele kananzi kithi uyazihambela njengekhanda egumeni umkhubo wabo kodwa lapha kithi esindebeleni ngabona sokumalukazana uhamba ngekhanda ekhaya a lesenpheaeyazingaashazele
ikhanda vele zingathi vele ikhanda kwakufihlwane
vele isithi sakhona sisukela khona lemuva angiyange ngizazi owawuvele lifihle ekhanda kuyini eziqakathekileyo manje kade sibuye photha amakhanda baaphothe baaphothe atshengise ukuthi uzazanayambona ukuthi asesihabaselandaba abantwana ngisizwa lokho ngikuthile amasiko lokho esicinga babadeli lokho esicinge sivalekevaleke uyabona umntwana kwesinye isikhathi ethole egumeni umntwana njengomfana egumi kedesi phakathi kwabadala ntiyabo ukuthi asemasiko ethu lawo bekuba nxake bekaxoxa abantwana emakhithini abadala lihlizeyale ukuthi go isintu kasingumhleke ukuthi abadala ngane begcwele ekhithini lilali phandle inhlonipho iyayimphakamisa umntwana insayeke yilezi ukuthi bekawungeke umntwana okusaphilayo bazam khawuri abantu bathi umntana nami wayathatha kwezwane kulendeko lapha ekhaya omuzi omunye vele awuba ndeko xa ukhangelela uyabona ukuthi lapha usemhlangeni kodwa ke nxa umuntu onlayiweyo ungumuntu and ebona okuhlanga lokokuthi thina sasi sithi ungasiphuma sisiyakwenda mhlalele ngabogogo ekhithini
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamilinkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukuba kuhlelo lolo.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje sizakhuluma ngodaba lomthandazo. Sizabala kuMateyu chapter ka 6 iverse ka 5. Lalapho ikhuleka ingabe njengabazenzisi ngoba bona bathanda ukukhuleka bemi emasinagogini asekuhlanganeni kwezindlela ukuze babonwe abantu bonke. Qinisile ngithi kuwe sebe wamukele umvuzo wawo. Lakho siyananzelela ukuba lolu daba lomthandazo uJesu wagcina isikhathi eside efundisa abafundisi bakhe. Vele khona ukuthandaza sikuhlangana lakho ekuqaliseni kukaGenesis ukuba uNkulunkulu ngakhe wayejayele ukuhamba engadeni yase-Eden ekhulumisana lomuntu. Njalo siyahlangana labo Abraham besakha ama-altar ekhulumisana layo uThixo uNkulunkulu uBaba. Siyananzelela ukuba indlela uNkulunkulu afuna ukudlelana nathi abantu ukuthi sibe le ndlela esikhulumisana laye ngayo. Leyo ndlela ke ngukho esikuthi ngumthandazo. Ngakho abantu abaningi bayafuna ukuthatha umthandazo bewenze ube ngenye into enzima, njengabafarisi babekuthatha kube ngumthwalo omkhulu kakhulu ebantwini, njalo bekwenze kube into yokuzibonakalisa ebantwini. Nxa bethandaza umthandazo wawo ngokuthi uziwe ngabanye abantu, kodwa ke bona bengananzeleli ukuthi umthandazo uya kuNkulunkulu. Siyakhumbula lwana umfarisi owayesithi yena nxa ethandaza uJesu lekhuluma ngaye, owayesithi mina njengalowo muntu oyisoni mina ngilungile. Ngakho uJesu lapho uyachazisa ukuthi nxa lapho usuthandaza, kutshengisela into okokuqala vele yena ukhangelela ukuthi wena uthandaze. Ngakho kumele ube wazi ukuthi nxa ngithandaza ngenza njani. Njalo kwesibili uthi yena lingabi njengabazenzisi, kutsho ukuthi uthi yena kule ndlela yokuthandaza engayisiyo, kule ndlela yokuthandaza enjani eyiyo yona. Ngakho lapho wayebakhombela indlela efaneleyo okumele bayenze. Siyananzelela ukuthi wasesithi ngoba bona bathanda ukukhuluma ukukhuleka bemi emasinagogini nasekuhlanganeni kwezindlela ukuze babone ngabantu. Ngiqinisile ngithi kini sebe wamukela umvuzo wabo, kodwa wasesithi kibo linathandazana ensitha ukuze liziwe uBaba wena osezulwini alizwe alinike umvuzo. So kutsho ukuthi kule ndlela yokuthandaza ethola umvuzo ovela kuNkulunkulu, kube le ndlela yokuthandaza engatholiyo, engalalelwa nguNkulunkulu. Ngakho-ke lapho uJesu uyasiqondisa ukuthi ukuze wena umthandazo wakho ulunge waziwe uNkulunkulu, okokuqala uqondise kuye uNkulunkulu, okwesibili woba ensitha ungathandazi ukuthi uzwe ngabanye abantu. Thandaza kube phakathi kwakho loNkulunkulu, futhi kumele kuvele enhliziyweni yakho. Okwesithathu, nxa wena uthandaza kuNkulunkulu melela ukuba awuphendule lowo mthandazo. Kulabanye abantu abathandaza vele bengalathemba lokuthi uNkulunkulu uzaphendula, baphonga ukuthandaza nje ukuthi amana ngedlulise umsebenzi. Kulabanye ababala imthandazo yabantu abanye abamuntu osowafa kudala, lawo lokhu balo mthandazo lwana. Kanti uNkulunkulu ufuna into evela enhliziyweni yakho, eyiyo into ekuhluphayo, uyayifunayo, ayifuna kuwe. ungabi ngumzenzi sodambala intandazo emide kuzezwe umuntu wonke. Hayi, uNkulunkulu uthena khulumisana lami ngento leyo ekuhluphayo ukuze ngiphendule. Ngakho kathe sisiqalisa lo mnyaka ngoJanuwari abaningi sifuna ukuthandaza. Siyazama ukuthi sithandaze. Nanku ke indlela uJesu asikhombela yona. Thandaza ulokholo, umthandazo uyaphendulwa nguJesu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Sibongile baba, ilizwi lakho elilamandla. Siyathandaza igama likaJesu kubo bonke abalaleleyo. Kuba namhlanje kusihlwa, baba uzokuvula amehlo abo, bethi nxa bevula imlomo bethandaza kuwe, bekwanise, benelise, njalo uNkulunkulu phendule imthandazo yonke ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo. Lamhlanje silengxoxo lomdlali wenguqu owayelodumo olukhulu ebamba entubeni kuqembu leHighlanders lelesizwe elama Warriors uPeter Nkomo. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Manda weStudio 7.
Iningi limazi ngegama elithi Captain Oxo ngenxa yendlela ayekhwaza ngayo enika idlabuzane kwabanye bakhe nxa bedlala kuBhoso. Yena kawazalelwa koBulawayo.
Ngazalelwa empilo hospitali, ngakhulela emzilikazi, emzilikazi isabhabhu. Ngadlala ukudlala ibhola kuHighlanders Juniors isikhathi eside. Ngasengiphonyothwa to the first team. Lapho engiphonyothwa futhi engadlala khona, engadlala labo uDouglas Mloyi, uMadinda, uWillard Rambu, neqamba nje abalutshwane.
Empilweni yakhe uPeter Nkomo kadlalela ngamaqembu amanenge. Umntwana weBhoso nje
akula enye itimu engayidlalelayo ngaphandle kweHighlanders. Sidlala ngokuHighlanders sawina inkezo eziningi kakhulu ngesikhathi sethu, oZifa Cup, Rothman Shield, BT Rosebally, Chibuku, ukuqamba nje ezimbalwa. Igame ingeke ngayikhohlwa igoma hiya esadlala layo eBaberfield Stadium. Igame engathoze ngiyikhohlwe. Sidla funothi kugcwele kakhulu eBaberfield.
Abadlali bakulezi nsuku kubikwa umdlalo wenguqu uyabehlula. Iningi labo lithatha izidakamizwa lokunatha utshwala okucikiza imizimba yabo, bagcine besehluleka ukudlala inguqu sebephelile. Okusolo mlayezo kubo bonke abadlali.
Imeseji engayitshela kubadlali bakalezi nsuku yikuba babe le-focus and ukuzinikela kugemu yebhora. Lokunye futhi ungani kube kugathaza nje abafana bona laba, ukunatha beyekele ukunatha. Thina sasinganathi utshwala, sasidlala igemu ukuthi abantu babekholisa sidlala ibhola. Lase-training yethu wakuthola kugcwele kakhulu abantu bezobukela ngenxa yokuthi sasidlala ibhola elalibalithanda.
Uthe esethethe umhlalaphansi u-Oxo uke wasebenza eqeqesha kuBhoso iPlatinum lamanye amaqembu amancane. Pho kwamanje wenzani empilweni Nkomo?
Kathesi ngidinga umsebenzi, ngisanda kusuka kukhotsha ama-goalkeepers ku-Adach FC ekwi-Division 1 last year.
Captain Oxo uthi uzahlala ezama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa ezenguqu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Mwajaka kitanza machelete
Sizigqibe ezalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba lomculi we-house uDJ Sintu Sabantu ephethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi siyabuya eGoli. Le nsizwa idabuka esigabeni semphafeni eCholocho kodwa icula ikwele South Africa.
Ngibingelele kuzona zonke indawo bakwethu lapho likhona uDJ Sintu Sabantu ile nsizwa ecula ihouse iwele eGoli endaweni yaseDeepsloot okwamanje bakwethu bengizokwethula umsebenzi omusha kaDJ Sintu Sabantu isihloko se-album sithi ziyabuya eGoli mawungenamali kunzima bakwethu mawungasebenzi nani liyazi eGoli uphendule ube yisport kuhle kahle uma ungasebenzi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
UDJ Sintu lingamthola unamba yakhe lena ethi 0791390738. Uyatholakala uDJ Sintu ku WhatsApp lapho ma calls. Ngiyanicela ke bakwethu ngiyanxusa zonke indawo ngoba ngilapha emsakazweni nje ku Studio 7 ngibonge kakhulu bakwethu. So ngiyacela ukuthi ingoma kumele ifinyelele iziyofika nako ogogo badlalele bakwethu ingoma ogogo nabemakhaya bejabule.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bengicela nje isupport kunina bakwethu lihambe bafowethu. Ngicela ukuthi niyokuzwa umsebenzi kaDJ Sintu Sabantu niyoyizwela nje ukudla kwendlebe lapha kuma YouTube uvela ubhale nje uthi DJ Sintu Sabantu sivele ziyavela ingoma bakwethu. Siyanicela TikTok, Facebook ni comment ni subscribe.
Ngisazama chelete ngizobuya mhajaka ngisazama machankura Tolele maitani Tolele mta wetu Sasama imani Zohu ya unisemba Bisha, I'm the bisha, better life.
lo umculo we house oka DJ Sintu Sabantu ephethe idlalade elitsha elesihloko esithi ziyabuya eGoli. UDJ Sintu phela udabuka esigabeni semphafeni cholocho kodwa ecula ekwele South Africa. Walivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.